khona nje okunengi nqa singathi siyakunanzelela ukuthi kuthi bebekhuluma nje singathi ngama matters arising from ama previous meetings mbe lokho kwakhulunywayo esikukhangele kakhulu ukuthi nqa bekhangela lokho esingathi ngesilungu matrix yangkhona implementation ukuthi kambe khona konke ababekhulume ngokuthi kuzakwenzakala sokusenzakala yini njalo kwenziwa ngubani isikhathi bani kuyalandela yini isikhathi okumele ukuthi kwenzakale ngaso nqa sesikhangela ke ekade singathi agenda yanamuhla okukhulunywe lamhlanje ukuthi amazwe azama ukuthi asebenzise lokho lakho kwemvelo sikubona kuyinto eqhathekileyo kakhulu ngoba siyakunanzela ukuthi izwe kazi leAfrica ikakhulu ngasikhala umhlubulo wethu weSouthern Africa siyindawo elezizenjiwayo ezinenge ngezindlela kumele ukuthi ngabe kuthiwa amazwe ethu vele kawadubeki nxa kuyikuthi khona okwenjiwayo lokunye esingathi ngama-natural resources kusetshenziswa kuhle njalo le mali yakhona ibuya kuhle emphakathini ngakho-ke siyakhuthaza ukuthi abantu bakulowo mhlubulo ngabantu abafundileyo ngabantu abangenyelisa ukuthi bazenzela izinto singathi beneficiation le value addition kukhonoko singabe sikuthatha kwemvelo senza izinto zethu zenelisa ukugcina amazwe ethu kungaze kwathi nxa sokuthe kwaba le mali imali yakhona ibizitshwadeke ezikhwameni
kusasa kukhangelelwe ukuthi kube lo mbuthano njengoba kuyabe kucutshungulwa okwenzakala eDRC singabona kuthathwa izinqumo ezimqoka yini ezingaletha umahluko kulelo lizwe.
Besikhangela ukuthi nxa sebethe gwaqa abakhokheli bamazwe indaba yeDRC bayibambe bangayibambi bayitshiye endleleni njalo kujala ukwenzakala kuhle kuphuma izinqumo zokuthi kuyini okumele kwenziwe njalo kwenziwa sikhathi bani kusenziwa ngubani. Singanika umzekeliso wokuthi khona nxa bengaphuma lesinqumo sokuthi kakukhulunyiswa nomlotha ngubani ozahlanganisa abantu ebahlanganisela ngaphi njalo ebahlanganisa nini. Ngoba kuqakathekileyo ukuthi eDRC kukhulunyiswane impilo yana abantu bangayibamba budedengu abantu bazayo beloku bebulawa bephela inkokheli zona zikwazi ukuthi kuyini ezikubangayo ngakho ke siyakhuthaza ukuthi umongameli weDRC uChisekedi lo mongameli weRwanda bahlale phansi babonisane ukuthi kuyini okungenzakala njalo bangakhethi umlamulankunzi abangamthembiyo bobabili kumele kube ngumuntu bobabili abazamthemba ukuthi lo nguye ozasiphathisa ukuthi sixazulule lokhu uKagame atsho ukuthi mina ngifisa ukwenziwe lokhu loSichekedi la atsho ukuthi hayi la ngifisa ukuthi kwenziwe lokhu kuhlalwe phansi ngoba singakhangela impilo eyiyimpi esingathi kwengona ethnic war ngoba uKagame la ukhuluma ngokuthi amathutsi akibo la ahlukuluzwa ngale eDRC iDRC la ithi iRwanda yangenyela entweni yelizwe elingasiyo layo so okuqakathekile ukuthi abantu bakhulumisane bazwisisane ukwenzela ukuthi impi yona leyana ye-DRC iphele ngoba siyompi entsha njalo siqeda abantu abaningi siyakunanzela ukuthi i-South Africa ilahlekelwe ngabantu amasosha amaningi ngabe kuthiwa bekungelambi ngabe bona la abantu bayaphila namhlanje so sikhuthaza ukuthi kuphume izinqumo ezizazwisiswa ngamazwe omabili njalo ezizaletha ukuthula elizweni le-DRC.